soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 15 ngonkonkwezi 2018 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
We had great conversation learning about the progress
on the state of Zimbabwe. Zimbabwe City siyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka.
Isicoco lesi esokuba ngualdermen kasi automatic akuthiwa yidignity yobu alderman ngumuntu olesithunzi obe eziphatha kuhle phakathi komusi phakathi kwesigaba yena ngokwakhe njalo engumuntu esingathi ngesikhiwa ule integrity.
Umalisipala wakobulawayo kunika amakansila alichumi lasikhombisa isicoco zokuba ngabahlonipha bedolobho lakobulawayo. Ababalisi bathi abasamukeli isilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini uhulumende akhuphule ngaso iholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isigodlo someli weMelika eZimbabwe City siyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka lokudinga umongameli, amakansila kanye lamalunga edala lePalamende enziwa nguhulumende. Lokhu kubikwe ngosaphethe isikhundla someli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Jennifer Savage.
Ekhuluma ngemva komhlangano awenze lomlawuli wedala lePalamende, umnumzana Jacob Mdenda eHarare lamhlanje, wasaphethe isikhundla sokumela iMelika kweleZimbabwe, unkosikazi Jennifer Savage uthi yena ilizwe lakhe liyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho.
We had great conversation learning about the progress on the state of
Sibele ngxoxo ephathelane lamalungiselelo okhetho olweZimbabwe ezihambe kuhle. Ngakho ke siyajabula ngamalungiselelo la. Silethemba lokuthi konke kuzahamba ngendlela ehlele ngayo.
Unkosikazi Savage walile ukukhuluma ngodaba lokuthi abamabandla aphikisayo eZimbabwe kabajabule ngokuthi uhulumende lokhe engakaguquli umthetho ophathelane lokhetho.
I think we have seen some progress to date.
Sesizwe izithembiso zenguquko enhlangothini zonke zempilo elizweni. Silethemba lokuthi zizogcwaliswa njalo. Asikhangeli indaba zokhetho kuphela, kodwa sikhangelele ukuthuthukiswa kwenhlangothi ezithile ezifana lomnotho, ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, umbuso okhululekileyo lokunye.
Uqhubeke ethi kuningi okuhle asebekuzwile ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka, elethemba lokuba uhulumende uzagcwalisa zonke izithembiso azenzayo emphakathini. Esephatha ngomhlangano awenze lo Mdenda uthe ngeminye imizamo yokuthuthukisa lokuqinisa ubudlelwane phakathi kweZimbabwe leMelika. Wathi iMelika izaqhubeka iphathisa eleZimbabwe enhlangothini ezijiyeneyo zempilo, kungakhathalekile ukubana kwenzakalani elizweni. Isipha isibonelo sokuthi ilizwe lakhe lisanda kupha isipho soncedo lwezigidi ezilikhulu lamashumi amahlanu zamadola, $150 million, phansi kohlelo lokuphathisa kwezempilakahle, ikakhulu kwezokuvimba ukuthelelana kwegciwane lengculaza ele-HIV, olwe President's Emergency Plan for AIDS Relief, kumbe PEPFAR. Vele Zimbabwe liqhuba ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edala lePhalamende lonyaka, okwakuqala ngemva kokuthola uzibuse weleBhilithani kungela owayengumongameli Robert Mugabe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise umhlaba jikelele ukuthi umuntu wonke ukhululekile ukuzobona ukhetho luqhutshwa eZimbabwe, njalo usenxuse inhlanganiso lamazwe amaningi womhlaba. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingoPraxedes Jeremiah.
Inhlanganiso elwela ilungelo labantwana e-Childline Zimbabwe bathi inani labantwana abahlukunyezwa elizweni liqhubeka likhuphuka. inani leli selisedlula inkulungwane ezilithumi ngomnyaka. Umevisigama usetulela ludaba ngokugcweleyo.
Abe Childline baveze lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba emahofisini abo awe Eastly eHarare wokwazisa ngosuku lwe International Child Helpline Day olunanzwa mhla ka 17 Nkwenkwezi olwabekwa eceleni ngabe Child Helplines Community. EleZimbabwe likhangile lokunanza lolu suku emkhosini ozokwenzelwa eMashingo Civic Center mhla ka 18 kuyona le inyanga ngaphansi kwendikimba yethi Using Inclusive Technology for Children and Young People's Well-being All Day Every Day. Embikweni wabe Childline Zimbabwe laba ofundwe ngesinye seziphathamandla zayo umnumzana Clemens Wega bathi kukhangelwe inani labantwana abahlukunyezwa mihla ngemihla.
Child helplines have been set to provide a reporting platform for children in various countries.
Indlela ye-Childline Helpline yasungulwa ukusiza abantwana emazweni ehlukeneyo umhlaba wonke ekuncedeni kulokho okuyabe kubehlele. Injongo yokuthakazelela lolu suku ikwenza kwazakale ukuba zikhona indlela ezingasetshenziswa ngabantwana ukubika okwenzakala kibo.
Ophethe ngezemfundiso ku-Childline umnumzana Alfred Ncube uthi usuku lwe-International Child Helpline Day ngolokukhumbuzana ngokuhlukunyezwa kwabantwana.
Nxa sikhangele indaba yokuhlukunyezwa kwabantwana elizweni leZimbabwe kuyindaba esingathi iyindaba sibili dingwa ukuba ikhangelisiswe kakhulu ngoba baningi abantwana abahlukuluzwayo esigabeni lapho isiphuma khona. Kudingeka ukuthi sisebenze ngamandla kwenzela ukuba abantwana labo bevikelwe ngendlela ezithiyeneyo. Bayahlukuluzwa ukusa kwamalanga lathi njengenhlanganiso ye-Childline siyathola izincingo ezikhulunywa insuku zonke abantwana befona labanye abadala befona bekhuluma ukungaphathwa kuhle kwabantwana ezindaweni ezithiyeneyo.
Ulandisa ngendlela abahlukunyezwa ngayo abantwana elizweni iningi labo kungabahlukuluzwa ngendaba zemacansini.
Kulokuhlukuluzwa kwabantwana emacansini, kulokuhlukuluzwa kwabantwana betshaywa belinyazwa, kube lokuhlukuluzwa kwabantwana benganakwa besikelwa benjalo bevodwa, kube njalo lokuhlukuluzwa kwabantwana ngokuba bengahanjiswa kungabe kusezikoleni kumbe bethengelwe izimpahla ngabazali. Kuze thina njenge-Childline nxa sikhangele lapha abantwana iyaningi abahlukuluzwayo bahlukuluzwa kwezemacansini. Yiyo engathi uhlobo lokuhlukuluzwa kwabantwana oluvamileyo kakhulu nxa sikhangele kulokhu abantwana abasifonela besitshela khona labanye abantu abavela ezigabeni.
Uthi iningi lalaba bantwana abahlukumezwa kwezemacansini kwenziwa ngabantu ababaziyo, abanye babo beyizihlobo kumbe abangane bemuli.
Akusekhwilo kanokwakudala okwakuthiwa obhinya abangaziwayo yibo abahlukuluza abantwana. Ungakhangela even lalabo abayenza ukokuhlolisisa mayelana nokuhlukuluzwa kwabantwana bayaveza ukuthi abaningi abantu abahlukuluza abantwana izihlobo eziseduze kakhulu.
Uncube ukhuthaza ukulondolozwa kwabantwana nguye wonke umuntu.
Esikucelayo njalo sikudingayo ukuba sikuncedisane ngakho yikuba njengesihlobo labangane nxa silabantwana kasibone nini ukuthi abantu esibachiya labantwana kungabantu abathembekileyo.
Abe-Childline Zimbabwe bathi bathola inani eliphakathi kwenkulungwane lengxenye kusiya kunkulungwane ezimbili lengxenye zale imibiko evela ebantwaneni ngelanga besebenzisa indlela zokubathinta kungelanhlawulo i-toll free kunombolo ezithi 116. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Yebo 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 mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 021-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOAWLA.
Umanisipala wakobulawayo usenike amakansela alijumi lasikhombisa izicoco zokuba ngabahlonitshwa ebedolobho lakobulawayo o-Alderman. Ubathabile Masuku usedulela lolo daba.
Umcimbi lo ubuhlanganise amalunga edali lephalamende okhansila umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Angeline Masuku kanye lezakhamuzi zakobulawayo. Umeya wakobulawayo umnumzana Martin K. Moyo ongomunye walabo abaphiwe lezi zicoco uthi lokhu yisibongo esiphiwa abantu asebesebenze njengabo kansila okweminyaka elithumi kusiya phezulu.
Isibongo angithi esingathi thina ngesikhiwa yiona enikwa umuntu oseseve njengokansela okweminyaka eminingi. Usually iminimum ibi 8 years but kathesi ngenxa yokuthi kulama 5 year terms sesikhuluma nge 10 years. Isicoco lesi esokuba ngualderman kasi automatic akuthiwa yi dignity yobu alderman ngumuntu olesithunzi obe eziphatha kuhle phakathi komusi phakathi kwesigaba. Yena ngokwakhe njalo engumuntu esingathi ngesikhiwa ule integrity.
Umoya wangeze ethi kugcotshwe abantu abalithumi lasikhombisa yena engomunye wabo.
Besingu 17 mina ngcobe abangu 16 lami ba ngi elevator to the status of alderman.
Ukansela Gideon Mangena ngomunye wabasebenzi alderman.
Isicoco lesingizamukela sibili kuhle kakhulu kabi. Nxa umuntu ophiwa isicoco kambe ngwazonda ubongo anti isibongo. Ngiyajabula kakhulu. Sibuya ngalula. Sibuye sibili ngehard work ngoba iroad yakho na ibe full of ama potholes akuthambanga.
Unkosikazi Thandiwe Khawuma uthi ukunikezwa kwabo kansela izicoco lezi kuyinto encomekayo ethi kuhambelana lemisebenzi yabo emihle.
Mina bembona ngani kuhle ngoba basebenzile iminyaka yena le abanye basebenzile ama 3 terms 15 years abanye 10 years. So kuthi ukuthi kumele labo babongwe banikwe isicoco ngoba basebenzile ku community ku city council isikhathi eside kakhulu.
Umansipala wakobulawayo ubikwa kunguye yedwa elizweni lonke okhokhelwa kakuhle njalo engavumeli ukufuqwa languhulumende. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mohammed Hassan Isat nguye yedwa ophiwe ukuhlonitshwa kokulotshwa egwaleni lwe-Civic Honours Book ngenxa yemisebenzi ayenzayo eyokuphathisa uzulu wakobulawayo kanye ledolobho ngendlela ezehlukeneyo. Phakathi kwalabo abagcotshiweyo owesifazana nguye yedwa zwi. Abaphiwe izicoco banikezwe ithuba lokukhuluma embuthanweni lo njalo bonke bebevumelana ukuthi uhambo belungelula okunye kubangelwa nguhulumende webandla leZANU-PF. Ngenxa yenkulumo ezinjalo umphathintambo wakobulawayo usukume waphuma umkhosi lo ungakachitheki. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhlelo lwabasakhulayo olwe the connection namuhla sikhangela uhlelo lokuhlola uludlu olulamabizo abantu abazavota kukhetho lwalonyaka. I-voters roll inspection yona eqala ngomgqibelo kuliviki. Khona ukubhalisela ukuvota liyakwazi na ukuthi kusaqhubeka. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisi WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo. The Studio 7 lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Singahangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kumanye amazwe. Inkulungwane zabantu besiPalestina lamhla bezikhala ngemva kokulahlekelwa zimuli emangweni weGaza ukulagela lokulwisana kwabantu balelo lizwe labe Israel kubanga idolobho elisemngcaleni wamazwe omabili ele Jerusalem lapho uhulumende wemelika asefake khona isigodlo someli wakhe kwele Israel. Uqhamuke ukulwisana okunzima lamhla emadabukakusa wafa abantu abane esigabeni sesisulu kwele Somalia esemngcaleni walelo lizwe lelahlubuka kulo ele Puntland. Ababalisi bathi ngabasemukeli isilinganiso sokulijumi lanhlanu ekhulwini uhulumende akukhuphule ngaso iholo lezisebenzi zakhe ngoba sisincane kakhulu. Inhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela izimta iPTUZ le Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe zihlangene zaphuma lesinqumo lesilamuhla zithi zifuna iholo lazo lengezwe ngesilinganiso esifika kumbe esedlula amajumi amahlanu ekhulwini 150%. Uhulumende wazise izolo ukuthi izisebenzi zakhe zonke zizaqala ukwamukela iholo elengeziweyo ngontulikazi. Sixoxele isiphathamandla sezimta umnumzana Sifiso Ndlovu othi njengoba ababalisi bengemukeli imali le bazaqhubeka bekhulumisana lohulumende kusasa.
Imali leyo siyithole iyimali encane kakhulu njalo njengemali encane kakhulu kayifinyeleli kunkanuko zeholo lababalisi. Ngakho-ke ukunjengoba izolo ngesalile ngabe thina uhulumende kabuyele futhi ayekhwathaza. Nanku phela sibone ngathi kukhona angakukhupha lanxa nje yena esithi ulesizwe esephendulela izikhwama. Kuthethe ibanga elide ukuthi baze basukume bashoye ku-10% besiyafa ku-15%. Kodwa-ke esikukhangelele ukuthi izisebenzi akula sisebenzi nje lisodwa sikahulumende esizavuma i-15% ngoba iyimali iyinkanuko zezisebenzi kakhulu nxa siqhaqanisa lokuthi iminyaka simihlanu kuvele kungelamali engezelelweyo kanti njalo le-cost yokuhlala nje evele yona ngokwayo isikhuphukile. Silapha nje sikhangelele ukuthi uhulumende kusasa nje nxa ebuya sibe sesihlanganisa amakhanda laye atsho ukuthi uthweleni okwamanje hhayi usuke kungalasivumelwano njengokwayizona.
Ilina likhangelelisi linganiso esinganani?
Kulomkhumbulo obanzi esithi thina uhulumende alubani ngasipha iholo. Kunani ukuthi asiphe iholo elivele lona ngokwalo liqathaniswa nendleko zabantu asebuyangeni. Akhuluma kukhangelelwa labo abakumazinga angaphansi esingathi thina ngu-grade D. Ukuze ababalisi labo bathuthukiswe baye phezulu bathole iholo elihambelana nokuguquka kwezinto kanye-ke lokulingana nemfundo nenhlalakahle yabo. So esikukhangeleleyo-ke ukuthi phosa nxa kade ngade benyikinyekile sibili bethi bazamile behlulele ngaye bame kudwa lokhu-ke ku-50%. Manje nxa bevele bedlalela ngaphansi kwangale ku-15% kutshengisele ukuthi akulanto esilwenzayo soke sinje sigungulozile udaba. Osekumele ukuthi bakwenze ukuthi bakhangelele ukuthi singaze sahlala nsuku zonke sikhuluma ngento yokuthi lonyaka siyakhweza lonyaka siyakhweza kodwa sikhangelele ukuthi ibanga sihambe senza njalo kuze sifike kuleso sihlanganiso esikhangeleleyo esile PDL index. Ngoba i-PDL vela yiyo mali efanele ihona ngumyanga wokugcina. Kusasa kuyahlangana njalo izisebenzi zikahulumende zihlangana khona ekuseni kusasa siqale zihlangana amakhandazo kulokho zikutholile sibe sesihlangana ngekusasa.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi izimta. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi ehlaziya ezenoto umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ya phela iqiniso babevele bekhalakhala bekhonona izisebenzi zehulumende labo amanesi besithi bona babefuna i-100%. Kodwa siyazi ukuthi uhulumende lo okhona owezanup f bale mali yokuthenga izimota zokukhankasa bethingela lezinduna kodwa nxa bekuthiwa khona kababhadala izisebenzi imali ezayo kabafuni sekuyipho kuvalavala nje sebekhangelane lwekhetho sengibona ngathi nje bangamaceli imali balayo kodwa bafuna nje ukunitsha
ukhuluma ngokhetho lanxa nje inlutshwana limali ngokutsho kwezisebenzi ubona ngani uhulumende uzama ukuzithabisa lapha njengoba kuyiwa kukhetho nje
ungazunanzelele amazwe ale alomnotho ngathi ungconywana singathi osaba afika labana nxa izisebenzi zinikwa i-15% imali eningi kakhulu ziyazithakadelele khona kodwa nxa unikwa i-15% ye-$400 vele khanya iyalingasiyo imali ezwayo so lokhu ngiphonga ubavalavale ndukuthi njengabantu abakhandelane lokhetho bangaze belokhu bebangumsindo izisebenzi bezifanele ukuthi zivele bahle bale bakhangelisise ukuthi imali abayisebenzisayo esingathi khona i-bread basket imalini bathi baqondane layo nale bavumele babeceliwe
kodwa singamsola kakhulu yini uhulumende njengoba sikwazi ukuthi isikhwama zakhe zibhobokile kazilalutho
uyabona ngutsho mfowethu ukuthi nxa kuthiwa khona izikhwama zikahulumende zibhobokile kanti yona i-200 million abayizizayo yokuthenga impahla zokukhankasa ezema-election bayithatha ngaphi nxa bona bebabesithi bona izanupf yayilamali izisebenzi zikahulumende ngabafanelanga bavume amanganjalo ngoba imali ikhona okwakhathesi nje ukuthi bafuna nje uphunga ubavalavala nje nxa ukuthi uqhedelwedlule kodwa abafanelanga babongi into engekho imali ngabaniwe ngoba izanupf yathatha imali yama-diamonds balayo izisebenzi zisane zinikaimali izimali zabo
umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho sixokelaye eseHarare Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBrithani lenhlanganiso ezisebenzela uZulu zihlonitshwe ngokunikezwa imivuzo zinconywa ngemisebenzi yazo emihle yokusebenzela ukuthuthukisa isizwe emkhosini owezim Achievers Awards wenzelwe eLondon ngempela sonto. Umsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Bekulabo somabhizimisi abaningi abagoqela unkosikazi Thisi Masiwa, umkamnumzana Strive Masiwa, umnini wenkampani kamakhalekhukhwini eye-Econet, yena obemenywe ukuba isikhulumi esiqakathekileyo kulo mcimbi. Lo nyaka umnyaka wesishiyagalombili umkhosi wemivuzo yeZimbabwe Achievers usenziwa kwele Bhilithane. Umnumzana Conrad Mwanza, umgcinihlalo weZim Achievers, uchaza ukuthi kusebenzeke kanjani lo nyaka.
I-2018 ihambe kuhle kakhulu ngoba ubonile ukuthi bekulo Mrs. Masiwa as a guest of honor. For Tina it was a very big endorsement ukuthi ubuyile kuZim Achievers.
Uyaphambili umnumzana Mwanza echaza ngenhloso yeZim Achievers kunye lamazwe ayenza lomcimbi.
Izim Achievers yenzakala South Africa, Australia, US, lase United Kingdom. Sise emazweni o sise khaya. Sonke singamaZimbabwe singakhona ukujinja ilizwe if we work together somehow.
Ziningi izizalwane zeZimbabwe esezinikezwe imivuzo kulo mcimbi ngemisebenzi yazo emihle eziyenzela uZulu.
Izo lami nguDidizile Sibanda, nginamhla ngiwine iZim Panel's Choice Award kumaZim Awards e-UK. Ngithengisa izigqoko zabo makoti, ezabo khaphi, ezeprom, konke okuceca kwelanga elihle.
Sixoxe lomunye ojabule kakhulu ngokuthola imivuzo emibili kulo mcimbi.
Linjani, mina ngusithule Chuma, siwini award ye community lapha UK, sawina leqo kizindlovukazi community organizations, sincedisa into ze charity, unceda abantu abagulayo lapha, sincede leni izibhedlela ekhaya, labantu ababe behlupheka ngamaphepha loba yini nje, siyazama ukuthi sibancedise lapha esikwanisa khona, hence sisithi sincedisa i-United Kingdom, siphinde sincedise laseZimbabwe. Siyabonga kakhulu.
Unkosikazi Thisi Masiwa ugqongqosele ukuthi izalwane zeZimbabwe esezathuthela emazweni angaphandle kumele zisebenze zikhumbule ekhaya ukuthi abantu bayahlupheka bafuna usizo lwabo njalo bakwazi ukuthi kumele baphatheke ekuthuthukiseni kweZimbabwe. Ngimele Studio 7 eLondon, ngingu-Ezra Jesus Banda.
Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Umongameli Donald Trump uthi akulunganga okwenziwe lilizwe le-Iran elisanda kusihlasela inkamba zamabutho awe-Israel kwele-Syria. Umkhosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sika-Trump, uthi ilizwe le-Israel lilelungelo lokuzivikela kulokho okwenziwe ngele-Iran. Ilizwe le-Israel lithi mhlaka 9 ngeviki ephelileyo ibutho le-Iran elibizwa ngokuthi Islamic Revolutionary Guards Corps Force ladubula inhlamvu zama-rockets ezingama-20 enkambeni zebutho le-Israel eGolan Heights. Ilizwe le-Israel laphindisela ngokudubula indawo ezimbalwa zebutho le-Iran kwele-Syria ezigoqela lapho okugcinwa khona imibhobho lalapho okuhlala khona amapolisa lamasosha ensida awe-Iran asebenzela kwele-Syria. USanders uthi okwenziwe lilizwe le-Iran akulanhlonipho njalo ukuphindisela okwenziwe yi-Israel kwenzelwe ukuthi ele-Iran lingaphindi futhi ukudubula amasosha alo. Uthi akumelanga ilizwe le-Iran liqhubekele phambili likhombela imibhobho yalo kwele-Israel. Uthi ilizwe leli kumele lizibambe kanye labangane balo abagoqela ibutho le-Hezbollah. USanders uthi kumele amazwe wonke omhlaba jikelele aphikise okwenziwe lilizwe le-Iran elilakho ukwenza ukuthi kube lokulwisana okumangalisayo emazweni atshiyeneyo. Lapho belilalile udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Bachayo nyokumangalisayo nqaso kubuya ke imuli ya Ndux Malax yakwazi ukuthi kulo Ndux sibile umuntu omdala uzobuya njalo Ndux Junior Ndux Junior Malax yomalaba sibile oshaya ingoma ezimangalisayo yakwazi ukuthi ncabe ehlabela bachazisa ngokuthi batshele kunapho ukuthi batshele babesithi phela bakhulume ngakhona okwenzakalayo emhlabeni nje jikelele Ndux Malax Junior ibizo lakhe vele kuthiwa ngu-Witness Malaba. So ngibona zane liyamuzwa kakhulu uyatshaya sibili ubaba wakhe ngunduna Malaba. So unduna Malaba sibili wayitshaya ikantsha okumangalisayo azokubuya ezomculo. So ke lapha ke uthethe kwize khonokho ke akudindayo nakho ke kancane uthandi litshaye lizizwele ke zulukandaba
omama babezokala ngokhwehlela ngamazwi amancane kulu ukudla amabele impupu qhakatheke kakhulu empilweni yomuntu uyabona ukuthi njani impupu kulunkulu
ngundukusi ke umfoka ndukusi Malax sikhula ngapho ke elithulela ingoma emnandi singakehlukani wothi isikhangele ezinye indaba bezikhokhela namhlanje. Isikhondlo sommeli weMelika eZimbabwe sithi siyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka. umasipala wakobulawayo usenike amakansela alichumi lasikhombisa izicoco zokuba ngabahlonitshwa bedolobho lakobulawayo o-alderman. Ababalisi bathi kabasemukeli isilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini uhulumende akhuphule ngaso iholo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo uCape Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.